o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 31 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Wende kutsho ukuthi inandla wethu i-focus yakhe vele i-bring back i-outside world. So if umuntu kuyukuthi yena ukhangele ukuthi nikufuna kuphela eziye emlonyeni nezomsebenzi kune-possibility ukuthi izame ingayilethi imisebenzi ezimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kusobala ukubana ibandla lakhe leZANU-PF yilo elizanqoba kukhetho oluzayo.
Yiphi iphathi ezawina, muphi upresident ozawina, my appeal is ukuthi konke lokhu esikwenzayo asikwenzeni ngokuhloniphana. Ngile themba lokuthi sisiya kuma-election sonke sizahloniphana ukuze sikhethe labo esifisa ukuthi basimelele ngendlela egotho elokuhlonipha phakathi.
Abokholo lwesiKristu eHarare laseGwanda bakhulekela ukhetho olukhululekileyo njalo olulokuthula. Iningi selimelele ukwaziswa ilanga okuzachithwa ngalo idale lephalamende kulandela ukwaziswa ilanga lokhetho ngumongameli izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kusobala ukuthi ibandla lakhe leZANU-PF yilo elizanqoba kukhetho oluzayo ngoba libambene njalo selisungule inhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Umongameli Mnangagwa wethule amazwi lanamuhla emhlanganweni awenze labasakhulayo baleli bandla oweYouth Convention eMkoba eGweru, lapho abathembise khona ukuthi bengavotela iZANU-PF bazathola imisebenzi, amaplazi kanye lezinye inhlelo zokubathuthukisa. Uphinde wathi uzathuthukisa inhlelo zabasemsebenzini wokuzithokozisa bona abakade bemelwe ngumculi wakobulawayo olodumo uSandra Ndebele. Umnangagwa ugcizelele ukuthi ibandla lakhe kalifuni udlakela, ngakho kumele ukhetho luqhutshwe ngokuthula. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe.
iZANU-PF ayisoze yenelise ukwenza izinto ezizayiguqula umqondo wabantu. Uma ukhangelisisa kuhle, iZANU-PF le entsha isithethwe futhi yaba lobuhlobo obukhulu leBritain, for example. So kungayenzeka ngoba ungakhangela owenza umnangwa mayethanda esanda ukungena waphuma waya emazweni wathengisa ilizwe leZimbabwe kakutsha ukuthi sesifuna ukuqala kakutsha. And kutsho ukuthi inandla wethu i-focus yakhe vele is to bring back i-outside world. So if umuntu kuyukuthi yena ukhangele ukuthi nikufuna kuphela eziye emlonyeni nezomsebenzi kune-possibility ukuthi izame ingayilethi imisebenzi eZimbabwe. Kodwa lo odinga inkululeko akuso good news kuye lokho. Ngokusezitshela ukuthi sesibuyela back manje lona umsila owathi wajayiva caa kumsila ngibambile owenziwe upresident Mugabe wasephunyuka letha wahle waliwa kwaba yigundwane lokhuzeni lomangoyo. So kungani sokubuyelwa futhi ke umsila wakhe uma sikhuluma isintu kungaso kuphuka okamnangakho ukhanye ubiselile wathi mbambani ngijayive futhi katsha ngijayive ngijabulisa ngicula leyo ngoma ethi jayiva caca umsila ngiwubambile. Noma ubanje umsila mpela ekudleni kungaba khona ukudla, kodwa njengoba ngisithile futhi lo ofuna inkululeko ye-Afrika ofuna inkululeko yeZimbabwe uyahlale lokhu ewomile, uyahlale lokhu ofuna something bigger than imisebenzi le eshiwe nguMnangagwa.
Ubona abatsha laba iningi labo bevotela bani phakathi kukamongameli Mnangagwa lomnumzana Chamisa? sinazelelwa ukuthi abanye mhlawumbe bebesemhlanganweni kodwa bengasiwo mezanu PF.
Iqinisweni okwezane Zimbabwe manje ukuthi akukho khiye ukuthi ungakhona abasha bazovotela lapha abadala bazavusikela. Ngoba ungakhangela kahle kukhona ungakhangela amarandi kaChamisa. Yebo bagijima ukuthi babona i-youth generational consensus yabo le i-youth yabo and so on. Kodwa eqinisweni bakhona abasha abazovotela izani, bakhona abadala abazavotela iChamisa. Bakhona abantu akuna clarity ukuthi ungakubeka ukuthi ngibani uyenza so. Kodwa the general view is that indeed abaningi abasha bazojabulela ukubona umuntu oyisayizi yabo ebuse esuka ngu-president, bese kushuthi labo abadala bathi bona yibuntwana.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo sithandekile mhlanga we-Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abokholo lesiKristu babuthene egcekeni le-Africa Unity Square eHarare namuhla bekhulekela ukhetho olulokuthula njalo olukhululekileyo. Izolo khona abesiKristu babuthene bemanyana lamapholisa edolobheni leGwanda bekhulekela okufanayo kanye lokuqedwa kobugebengu kuleli dolobho. Kuviga intatheli zindaba yethu uAlbert Ncube.
Abamabandla ekholo lwesiKristu abeGwanda Pastors Fraternity kanye lamapholisa babambene emkhankasweni wokukhulekela ukuthula edolobheni leli kulandela ukuqonga kwenani lamacala okubulala lawo okutshontsha izigebengu sihlomile. Ekhuluma embuthanweni oqhutshelwe emavinkilini awephakama izolo, osaphethe isihlalo somkhulu wamapholisa ezansi emandebeleni u-Assistant Commissioner Clayman Mguquka uthi inani lamacala asedalwe lonyaka liqonge ngesilinganiso sokulithuma ekhulwini 10% lapho kuqathaniswa lanyakenye kusukela ngozibandlela kusiya kumbimbitho. Amacala avamile abalisa okubulala awukutshontsha impahla lezifuyo kanye lawo kudlongulwa kwamantombazana labomama. Unkosazana Amanda Ndebele, umqondisi wenhlelo ze-One Stop Center esibhedlela esikhulu seGwanda, uthi labo abadlongulwayo kumele babikele amapholisa ngesiphangephange ukuze basizakale.
Noka uphathi wobusungu hambe reporter emapholiseni aseduzane bazakusiza bekhonekthe with One Stop Center. Lapho ukwenzela ukuthi khona lo uma kudlwengula nxa ukuthi abephila legcikwane i-HIV and AIDS, wena odlwenguliweyo uzancediswa e-One Stop Center ukuze wena ungawubambi lowo mkhuhlane. Njalo nxa kuyikuthi ubusufike ebangeni elokuthi uzithwale, asithi umuntu ongumama orejiweyo, ungaphanyisa uyaripota kungakadluli 72 hours, ulakho ukuncediswa ukuthi ungazithwali.
Umguquka othi ukuqonga kwenani lamacala la sekufuna uzulu abambisane lamapholisa ukuze buphele ubugebengu. Ukhuthaze uzulu ezansi emandebeleni ukuthi enqabele udlakela lwezombangazwe ngesikhathi sokhetho. Amazwi akhe agcizelelwe ngumeya weGwanda umnumzana Noledge Ndlovu okhuthaze izakhamizi ukuthi zingaqhathaniswa ngezombusazwe.
I know ukuthi kulama discussions ayenzakalayo. Yiphi iphathi ezawina, kuphi upresident ozawina. My appeal is ukuthi konke lokho esikwenzayo asikwenzeni ngokuhloniphana. Ngilethemba lokuthi sisiya kuma-election sonke sizahloniphana ukuze sikhethe labo esifisa ukuthi basimelele ngendlela eqotho elokuhlonipha phakathi.
Umbuthano walomkhankaso ongene ngabantu abaningi uqhutshwe phansi kwendikimba ethi say no to crime. Ngimele iStudio 7 eMajawundene eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Abenhlanganiso ye Chartered Institute of Project Managers of Zimbabwe baqhubeke umhlangano namuhla okuhlaziya ezokusebenzelana phakathi kwamabhizimusi azimeleyo lengatsha zikahulumende kudaba lokuvuselela ilizwe. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lo mhlangano wemfundiso lokwabelana ulwazi uqhuphiwe ngabeZimbabwe eZekelkuti University ungene njalo zincitshe zivele emazweni ajeneyo zinikeza ulwazi lazo emsebenzini wokuqondiswa kwamabhizimusi aqhuba imisebenzi enje. Unkosikazi Hophoko weZimbabwe eZekelkuti University uthi umhlangano lo uhlanganisa ingcitshi izifundi labamabhizimusi azimeleyo lengatsha zikahulumende ukuze behluze ngentuthuko yelizwe.
Uyenelisa ke ukuthi amalunga amankampani awelizwe kanye labafundi kanye lohulumende babonisane ngendlela zokuthi ilizwe lithuthuke. Njengoba libona ke umkhokheli welizwe uyabhoda lamazwe ezama ukuthi abambane lamanye amazwekazi ekuthuthukiseni ilizwe. Ngakho ke lokho kubuye ngesikhathi ke esilungileyo.
Umkhosikazi Sekai Ngocheni uthi umsebenzi wokuthuthukisa ilizwe mkhulu njalo udinga ukusebenzelana okuqinileyo ukuze ufezwe kakuhle.
Akula elinye ilizwe in Africa elokuthi lingakwanisa ukuthi lithole imali ukuthi kube lelo kuze le development in terms of infrastructure development. So umhlangano lo ulethe i-public sector le-private ukuthi bezoshare ama-ideas ukuthi bengancedisana njani ukuthi sibambane iloko ilizwe lethu eZimbabwe lithuthuke.
Ngokunjalo umhlangano lo uhlanganisile lengcitshi ezehlukileyo zinikeza imbono yazo. Unkosazana Shingirirai Mavenyengwa wenhlanganiso eChartered Institute of Project Managers Zimbabwe uthi yibo abasebenzelana lamabhizimusi aphatheka kumisebenzi enje.
We help project managers implement the projects in Zimbabwe.
Ele Zimbabwe kusukela umongameli Emerson Mnangagwa wangenayo embusweni lenelise ukulobelana phansi izivumelwano ezibiza amabhiliyoni amadola zokwakha lokuvuselela umnotho kwelizwe. Lo mhlangano uphela namhlanje njalo ungenwe zingcijili ezivela ngaphandle kwelizwe ikakhulu emazweni angezansi ye-Afrika. Ngimele Studio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Yebo 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 mthwakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Nyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kulandela ukwaziswa kwelanga lokhetho ngumongameli Emerson Mnangagwa izolo, iningi selikhangelele isaziso sokuthi idale lephalamende liza kumanini ukusebenza. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izolo iZek ngemva kokubonisana nomongameli Mnangagwa benze isimemezelo selanga lokhetho belandela isisekelo sombuso weZimbabwe ngemva kokubonisana ngesibanga esesifezwe ngamalungiselelo okhetho. Obona ngezokhetho kobulawayo eZek unkosikazi Sithembiso Khuphe uchaze ukuba ngomthetho umongameli nguye oyenza isimemezelo sokhetho.
President nguye ngomthetho omela proclaim i-election. Kuthiwa emthethweni u-president uya consultana lezeki. abese proclaima ukuthi election iyaba khona nini.
UNkosikazi Khuphe uthi isisekelo sombuso yiso esipha umongameli amandla okwenza isimemezelo sokhetho. Umongameli uphalula ngokusemthethweni oka section 144 owesisekelo sombuso welizwe ukuphuma lamalanga okhetho lokuhlala kwenomination court.
Okutsho umthetho ukuthi yena umele akhulumisane lezeki abese sichoke amalanga election. Okwenza ukuthatha ukuthi ama elections anini kusemthethweni ukuphiwa ngumthetho.
UNkosikazi Khuphe uchaze ukuba ngemva kwesimemezelo samalanga okhetho sekuzadalwa idale le-nomination court eliyilo eliza kwamukela okusemthethweni wonke umuntu okhangelele ukungena ekhethweni.
Kungenziwa i-proclamation sokulandela i-nomination court. I-nomination court kulapho ama-candidates aletha khona amabizo abo besitsho ukuthi sebefuna bazimisele ukukontesta.
Ukomishina weZEC uNkosikazi Faith Sebata yena uthe ukhetho lwalonyaka lunzimanyana uma bekhangela inani lamabandla athi azangena kukhetho. Ethi impumela yokhetho kumele ibe isimenyezelwe yaphelela ngemva kwamalanga amahlanu ngemva kokhetho.
Nanzelela ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile, kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luza kube ngathi lunzima mbijana, ngoba asinanzeleli njengezekho ukuthi kuyini okwenza abantu kube labazancintisa abaningi kangaka. Bathi siza kubona kuvuleka sesisiya kuma-nomination courts.
I-proclamation yesibili yalonyaka ku-SI 83 ka-2018, uMongameli Mnangagwa uhlele ilanga le-nomination ku-14 Nhlangula okokhetho lukamongameli, amalunga edale lephalamende lekhansili. NgoNcwabakazi 30 lilanga lokhetho, njalo uma kulandelwa isisekelo sombuso kusahluko 38 chapter 2 ye-Electoral Act, leli langa liba likhefu. Mhlaka 8 Mpandula, uma kungena onqobe ngokungamachumi amahlanu lokukodwa ekhulwini kukhetho lukamongameli luyaphindwa ngalelo langa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingu Anastasia Ndlovu.
Live Talk okuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama lamhlanje isikhangela ngelanga lokhetho eselibekwe kumhlaka 30 Intulikazi ngumongameli Mnangagwa. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe uMike Pompeo uhlanganele lomcebisi omkhulu omkhokheli wele North Korea uKim Jong-un edolobheni le-New York lamhlanje belungiselela umhlangano phakathi kwabakhokheli bamazwe omabili uKim lomongameli Donald Trump. Unobhala obona ngezokuthengiselana kuhulumende weMelika uWilbur Ross wazise ngemithetho esifakelwe yamankampani athengisela iMelika insimbi ezilungiswa emazweni aseEurope, iCanada leMexico. Amabandla ezombusazwe asephakathi kokulungiselela ukuyabhalisa amabizo abantu abazancintisa bewamele emthethwandaba we-nomination court mhlaka 14 ngenyanga ezayo kulandela ukwaziswa kwelanga lokhetho ngumongameli Mnangagwa izolo. Nanku okufunwa ngumthethwandaba we-nomination court. Ukuze umuntu avunyelwe ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe kumele abe leminyaka yokuzalwa engamachumi amane kumbe ephezulu njalo kumele abhadale amadola ayinkulungwane eyodwa i-$1,000. Kumele akhethwe njalo ngamalunga ebandla lakhe aphezu kwalichumi esabelweni sinye ngasinye ukuze avunyelwe ukuncintisa i-nomination court. Abancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende kumele umuntu abe leminyaka engamachumi amabili lanye i-21 kumbe aphezulu. Kumele abhadale njalo amadola angamachumi amahlanu i-$50. Ukuba ngukhansila iminyaka iyafana leyamalunga ephalamende. Umahluko yikuthi nje akulamali ebhadalwayo. Sixhume isiphathamandla se-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Umnumzana Khaliphani Phugeni lomnumzana Sengezo Chabangu owebandla le-PDP elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga. Sibuze ababili laba ukuthi amabandla abo asefike kuliphi izinga ngamalungiselelo okhetho. UChabangu usungula lingxoxo.
Sesiqedile kuyona leziki zakhipha wonke ama-candidates countrywide, wonke abazamela iparlamente, omama labobaba lamajaha lamantombazana abazimiseleyo. Ngiphuma kumeeting lapha ade sikhangela khona ukubana ilizwe leZimbabwe liphose lile 10,000 ama-polling stations. Kutsho ukuthi-ke sizafuna ama-polling agents, election polling agents. Sibe sihlela khonokho ukuthi kumele sikhangele siqaliseke kathesi ukuthi sitraine abantu abangaba yi-50,000 ngoba sizafuna 5 polling stations. So sizafuna about 30,000 ilizwe lonke leli. Konke lokhu kumele sikwenze sisiyafika i-nomination court. Njalo sikhangele futhi ukuthi kuviki elilandelayo loneli sizabe sesikhangela-ke sithatha ama-CVs wonke ama-councillors lama-papers wonke ama-papers abaqondile ama-birth certificate labalawo konke ama-papers akho konke kukhona ukwenzela ukuthi i-nomination court ekhona mhlaka 14 wonke umuntu angaze ehluleka omela i-PRC ukuthi angene kulolu khetho oluqakathekileyo.
Mnumzana Phugeni, iselilawo amabizo abantu abazancintisa belimele elizawabhalisa e-nomination court mhlaka 14?
Hayi, sesiphushile ngempela. Khuluma nawe kwamanye amaprovinsi sesiqedile leyo process, kwamanye sikubo 80% nje. Cabanga leli impela viki elizayo siyayiqeda nje yonke lento siyaqeda ngayo. Engakusho ebantwini bakithi ukuthi abazilungiselele, inkululeko yabo isifikile. Bengesabi lutho, sizilungiselele ngempela ukuthi sibamele. Ngikubonile ubunzima esihlangane nabo, sibizwa ngamagama okubana singama-dissidents befuna ukusitshisela endlini. Ebhekile uMnangagwa engenzi lutho kodwa eqhubeka ethi ukhetho luthule akuzukuba lodlame ngoba yena engqondweni yakhe udlame kuphela ludlame uma lusenzeka kwabanye abantu, kodwa uma lusenzeka ebantwini ababiza ama-dissident akulona udlame. Njalo into esiyibonayo ukuthi yena nalo umfana lo omncane lo wamanga lo basebenzisana bonke ukuthi abantu bakithi babatshela amanga benze zifasithanda bayasinakekela, kanti bafuna ukuthi bawine nje ukhetho uma beqeda lapho sebehambile beqhubeka ngendawo ukuthi basibona ukuthi thina siyinto nje yokubavotela bese beyahamba bengasinakekeli. So abantu bakithi ngifuna ukubakhumbuza ukuthi inkonyane enhle ngekhothwa ngunina, bangakhohlwa imisebenzi emihle eyayenziwa ngumama uDr. Khuphe engu-Deputy Prime Minister, ethatha umholo wakhe ebhadala ukuthi omama bengabhadali ezibhedlela, evuselela impilo lani yayisivaliwe nje sokulugebhezi lokugcina abantu ukuthi base.
Cabango ku-PDP lakumanyano wenu liyasuthiseka yini ngenguquko ebikhalelwa ngamabandla amaningi kwezokhetho?
Asisuthiseki, kumele sikukhangele ngalindlela ngelihlo njalo elibanzi ukuthi abantu bethu even lanxa kuregistration kuthiwa bahambe bayeregister ukuvota bebelokhu be-intimidator besukumezwa besikhangela sibona abanye amasotsha ikakhulu kumbe lalaba ababesebenzela ibandla elibusayo belibuza abantu ukuthi this is voting slip yakho lokhana bekusenza abantu bahambe bephile besiyaregister njalo bekusenza abanye bangaze bahamba ukuthi bayeregister yesta kubuye futhi ukuthi bona baba registerile kube thuse ukuthi nxa sizathathelwa ama slip ethu leyi i system ezasetshenziswa ka TSB VR asijayelanga eAfrica kasiyazi eAfrica iyaqala eZimbabwe ukuthi ukuthi angisoke ngikwanisa ukuvota ngikhululekile so yizo izinto kade sihlangana ke lazo lezo kunje la ka TSB asikabi leqiniso lokuthi yona i voters roll izaphu uma ime kanjani asikabi leqiniso lokuthi kuzaba lama companies yini azakwanisa ukuthi athi audit voters roll ekhona so sihamba sikhula kuyona leyo election kodwa i victory is certain ngomama umjuri la ngama candidates esizawafaka
Lina liyasuthiseka ngenguquko ebekhona kwezokhetho phukeni.
Singeke uze usuthiseke ngempela eZimbabwe ngoba siphila ngabotsotsi, ngabantu bamanga. Kodwa into engifuna ukuyitsho abantwini bakithi ukuthi kulalokhu ngesilungu abakubiza bethi there is no injustice that lasts forever. So lobu buhlungu esihamba kubo buzophela, abukwazi ukuhlala bukhona. Even abantwana bakaIsrael labo bagcina bephumile ebugcilini baseGibhithe. Sizaphuma okwamanje. Engifuna ukugcizelela kakhulu ebantwini bakithi ukuthi abaphume ngobuningi babo baye vota ngoba noma thiwa ivoti liyatshontshwa awukwazi ukuthi ulitshontshe ma abantu abaningi bevotile bavota against wena bavotele omunye umuntu akusoze kuphumelele ukugqila kwabo so abantu abaphume ngobuningi babo kukho konke igovernment ekuzamayo ukuthi roba abantu bangaparticipate abaphume ngobuningi babo
Umnumzana Khalipani Phukeni ngowecele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe Ubexoxa ecingweni lomnumzana Sengezo Chabangu oecelele PDP elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga. Kwezemidlalo umqeqeshi weHighlanders uMatinda Ndlovu uthi iqembu lakhe kalizihluphi ngokuncintisana leqembu eliphezulu kwengalane yemiklomelo ngoba kalijonganga kuphakamisa inkezo lonyaka. Nangu uJoseph Njanji.
Ekhulumela intatheli izindaba zemidlalo namhla emini uNdlovu uthi yena uyamangalisa ukuba kukhona abantu asebekhuluma ngathi umlando wakhe lonyaka ngokuphakamisa isicoco ikanti wona ngokulandela izinqumo ezathathwa imuli iqembu leHighlanders eyokuba leli qembu lidlalise abafana abancane abakhulile kulo ukuze kuvuselelwe isiko leqembu. UNdlovu utsho lokhu ngoba kukhona asebesola ukudlala kweqembu lakhe asebefuna lihle lincintise ukuphakamisa isicoco lonyaka kodwa yena uthi ulandela lokhu okwavunyelwana ngamalunga eqembu njalo ukuza kwabalandeli ngobuningi enkundleni kutshengisa ukuba basendleleni eqondileyo labafana bakhe.
It's not my decision. It's a decision that was taken by a family Islanders. And we are just trying to put that into practice now. And as we go, we also consult stakeholders who would Nikolapes is me corner, Nikolapes Nancy Kona, Sisna would take lunch and look.
Iqembu leHighlanders lisendaweni yesithathu engalane nemiklomelo lemiklomelo ngamachumi amabili lesithupha njalo lithiwa ngemiklomelo elithumi lambili liqembu elihlezi phezu kwengalane lenkezi Platinum Stars. Ngempela viki yezayo iqembu lebhoso lizavakatshela esigodlweni iHarare ukuyadlala neqembu leHarare City ngomgqibelo. Imidlalo yeviki lethumi lanhlanu kodwa izabe iqale ngolwesihlanu lapho iqembu leBlack Rhinos lizemukela khona eleChicken Inn. Kuthi eminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leBulawayo City lizadlala leLeyata, iqembu leRentals lizadlala leNikrut, kuthi iqembu leFC Platinum lizanqikelana leShapane Mine. Ngesonto iqembu leCapes United lizemukela eleMutare City, iqembu leChapungu lizadlala leZPC Kariba, iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala leNkezi Platinum, kuthi iqembu leTriangle United lizadibana leDynamos. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngomathuka izinduna untungameli Nkomo Lilali.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.